Amapolisa kamasipala eJohannesburg amathathu la uLincoln Moloi, uNhlanhla Joseph Vilakazi noThoza Mile Mhlanga bamiswe phambi kwenkundla kamantshi uJohn Baloyi elokishini leRoodepoort ngolwesihlanu besetshiswa icala lokubulala, ukutshaya lokuzama ukufihla ubufakazi becala. Umtshutshisi utshele umantshi ukuthi mhlaka 17 Mabasa ngomnyaka ophelileyo abathathu laba bathole unare ehleli emoteni yakhe bamdubula bambulala, qede lapho bafihla ubufakazi basebesithi bona bebexotshana le mota etshontshiweyo. Abathathu laba bakhululwe ngemva kokubhatala imali yebail, kanti icala labo lizathonisiswa emthethwandaba weHigh Court eJohannesburg. Inhlanganiso yabahleli bezindaba kwele-South Africa, i-South African National Editors Forum, ithi lesi isifundo sokuthi intatha ezindaba zilelungelo lokwenza umsebenzi wazo zingenqatshelwa muntu loba ukwethuselwa. Intatha ezindaba eZimbabwe kwele-South Africa, uMxolisi Ncube, laye wemukele ngezandla zombili ukubotshwa kwamapolisa la.
Na amapolisa ezabulala intatheli zindaba isemsebenzini wa ngoba kusenza sigcine sesicabangela ukuthi mhlawumbe ubulawele umsebenzi wakhe lowo ngoba uwe umuntu ovumbulula izinto ezenziwa ngankulu. Kumele ukuthi laba bantu ababanjiweyo bajeziswe ngendlela ebuhlungu ezavikela ukuthi into ezinjengalezo ziqhubeke zisenzakale.
Langamazwi agcizelelwa ngenye intatheli yeZimbabwe uMkhululi Jimoyi.
Ukuthi noyena njengomuntu oyaziwayo ube nenhlanhla enkulu ukubana udaba lwakhe lulandele. Ngiyakukhuthazela, ngiyachallenge njalo abonozindaba ukubana bethathe lesi sinyathelo ukubana belandelele amacala wonke okubulawa kwabantu kuma police station wonke across ilizwe.
Unare wabika iminyaka elitshumi kwele South Africa ngecala lokuntshontsha ehlomile. Kuthe ekuphumeni kwakhe ejele waqala ukusebenzisana nenhlanganiso zezindaba ezijeneyo ukulonda izindaba eziveza imihlobohlobo yonke yobugangi. Nguye waveza ubala imisebenzi yabomagumaguma ababetshaya ukubulala nokubamba iganyavo abeZimbabwe nxa bechapha umfula oLimpopo besiza kwele South Africa. Wangena njalo lasemigodini edingisisa ukubulalana kwabotyeketsha kwele South Africa. Ngokwenze njalo wagcina sisebenza nenhlanganiso zezindaba ezigoqela iBBC, SABC, ENCA, New York Times lezinye. Mina Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.